izakhamizi zeGwanda Valley eMatobo zibeke iphika phansi kulandela ukungcwaba kutsha amathambo omuntu wesifazana obika wabulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi noma nje abanye bethi bebengamazi kodwa ingwevu zesigaba zithi ngomunye wabesifazana owayeyinyanga owabulawa wayangcwatshwa ngamasotsha. Umnumzana Simiso Masuku uthi wayezihambela wagwenxwa ngelinye lamathambo njalo le yindlela abayisebenzisa sikhathi sonke kodwa kulandela ukuna kwezulu umhlaba wagugudeka njalo kuduze lomfula lamasimu esinye isakhamuzi.
But ngihambe endleleni lami ngasembona amathambo asendleleni ngaqutha ngakhangela amathambo la lami ngawabonisisa kahle ngabe ngisithi kusisi wami ngathi mbona amathambo omuntu ngale sabuya sazowakhangela la mathambo. La sabona hayi ngono sibiza abantu abadala. Abantu abadala babuya sakhangela la mathambo abantu abadala labo babizana ngokudala babo sithi hayi abawazi kodwa.
Uthe ngemva kokuhlangana lensumansumane enjalo bayabikela amapholisa kodwa eza afaka amatshe lehlahla kodwa uyajabula ngoba induna yesigaba uMasuku uze wazobancedisa ukuzongcwaba kutsha amathambo la ngoba bekungasahambeki kuleyo ndawo.
Satshelwa amapholisa kuripotela amapholiseni ukuthi sokulamathambo lapha manje asazisenza amapholisa azobuya. Amapholisa athi hayi le indaba enkulu ekuzaqala imali efike eHarare kubochihure. Lathi sasilokhu silinde ukuthi mebha amapholisa azabuya kodwa hayi sisibona sokubuya induna.
Usobhuku wemzingwane umnumzana Thomas Ngwenya ubonye izakhamizi lebandla le-MRP ngokusebenza ndawonye umsebenzi onzima ethi kutshengisa ukuba abantu basaselobuntu.
Siyabonga kakhulu laba abathe babuya lalumbono ukuthi sizolondoloza amathambo alumuntu lapha. Ngumuntu ongaziwayo lo kodwa ke manqa sikhangela amathambo akhe la. Umuntu wafa kudala amathambo akhe abe sebucuka.
Unduna Killian Masuku laye ubonge izakhamizi zeGwanda Valley ethi benze kahle ngokunikeza inhlonipho kowafayo ngoba kuyazila ukuthi amathambo omuntu agiqike engabuthwa.
Lo muntu kasimazi ayokuthi ube uphakathi kwethu kufanele simnike i-decent burial. Yikho sikwenzile khona lapho. Ngibonga kakhulu ukuthi lifikele ngomcabango nalo abantu beGwanda Valley ukuthi lo muntu limnike i-decent burial. Bakhona abantu abalabazali ngcwatshiwe kodwa banganikwanga ingcwaba lakhe angakalibonelisi balihle njengalona lelo elo muntu esingamasiyo.
Umkhokheli we-MRP umqondisi Moyo uthe kabasoke bahlala lapho umthwakazi ebhekana lobunzima noma uhulumende engahlala ebabopha bazaqhubeka besiza njalo bebona ukuba amalungelo oluntu abantu ayahlonitshwa.
Ukuthi sihambile safika ezikolo safunda kancane akuthi ukuthi sesihlakaniphile okwedlulanele isisaluleyo. Ngokunjalo imikhosi yonke singayizwa ukuthi abantu bakithi balohlupho okuncane sikwenelisayo siza kuzama.
Izulu liyana izwe lonke njalo selichiye umonakalo omkhulu endaweni ezinenyi kuthi amangcwaba abantu ababulawa ngesikhathi seGugurahundi iningi lawo awachoni alakho ukugugudeka umhlabathi amathambo abantu akhukhulwe ngamanzi. Izakhamizi zeGwanda Valley zicele ukuba uhulumende alandele indlela esemthethweni angcwabe kuhle abantu kulokuthi amathambo abo akhukhulwe lizulu kumbe abe segcekeni kulawo ayabe engabonwanga ngabantu esemahlathini. Ngesikhathi sombhuqazwe abantu babebulawa mahlayana bengcwatshwe njengenyamazana ngemva kwezulu elanayo alakho ukuvela ngoba umhlabathi omningi usugugudekile amathambo amaningi alakho ukuba akhukhulwe ngamanzi. Ngimele iStudio 7 iseGwanda Valley nginguNompumelelo Moyo.